bekuculwa ingoma zokholo kulomgodi ngokuphawula ngokusemthethweni umanyano wekhodi owenzelwe egcekeni le-Freedom Square. Njalo abanye abahlabeleli bekungabasakhulayo abavela eMfakhose. Umnumzana Elton Mangoma okhokela elinye lamabandla aphikisayo ele-Renewal Democrats of Zimbabwe, RDZ, uthi bazimisele ukusebenzelana lamanye amabandla uguqula isimo eselizweni nxa kuzalandelwa iziqondiso ezihleliweyo. Lokho kusekelwe ngomunye wabasakhulayo ofune ukwaziwa ngelokuthi Senta Bravo, ongumhlabeleli owacindezela indalade lengoma ezimayelana ngomanyano wekhodi.
Ya, ngiyavumelana kuloku ngoba thina yiyo into eyenza ukuthi thina sicine vele sesiqhubeka. Ngoba ungananzeleli ukuthi into eyenzakalayo, i-one center power yiyo into eyenza ukuthi ilizwe leli limosheke lifike wona lapho esikhona kathesi. I-one center power ukuthi akhangele ukuthi upresident yalolo ofika kathesi wayebambe zonke izikhundla vele ezidrede ilokhu zelizwe. So thina vele njengebandla le-Coalition of Democracy sithi hhayi shi ukuthi dictatorship.
USenta Bravo uchasisa umculo wakhe.
Into engifuqayo into eyenzakalayo kulizwe lethu ngoba siyabe sikhangele ukuthi yikwini okwenzakala njengathina abasakhulayo asisebenza kule msebenzi sona sihlezi njalo sikhangela futhi sibonisa amadoda konke labafazi abantwana sefu kusetshenzisa ama-drive ngoba akula msebenzi akule nto eyenzakalayo. So yikwelezo apha ingoma yami khuluma sithi isungano ngicela ukuthi lapha ke i-Coalition of Democrats sibambene lamanye amaphathi atshiyetshiyeneyo.
Umanyano wekhodi uthi uzanqoba kukhetho oluzayo ubusuvuselela umnotho welizwe. Uxwayise uZulu labamanye amabandla ukuthi behlukane lodlakela ngoba lungasizi lutho. Umanyano wekhodi uthi yiwo kuphela oqakathekisa inhlangothi zonke emphakathini ezibalisa abakhubazekileyo. Banika umzekeliso wokuthi bekulotoliyela abangezwayo endlebeni ngolimi lwe-sign language ukuze kungabi khona othi uthiywe ngaphandle. Yimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.